I think so many scattered sometimes we are allegations and allow with inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu lazo zisuke sithatha imali eziyisebenzise ngendlela engayisiyo. So kujayele ukuba khona mhlawumbe kusenziwa ngobumo elizwe kumbe kusenziwayo buhwaba babantu kwesinye isikhathi ukuthi bangabona imali basuke bayisebenzise ngezinye indlela kungayisizo lezo ndlela abatshele khona amadona kumbe laba abancedisayo ukuthi bazayisebenzisa ngaso. Ludubo olukhona siyakwazi inhlanganiso kwesinye isikhathi ziyavala ngenxa yokuthi abantu sebedla imali.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo okhona elizweni, kahle kahle kuyini okungenziwa ukuze abantu bengagcine besebenzisa imali bechaphaza imali ngesikhathi lesi khona belwisana lo mbuso okhululekile?
I think kumele kube nokuzimisela ukuthi abantu bangathi bazimisele ukuthi belwele amalungelo obuntu kube khonoko. Kumele abantu njalo bengabi yizihwaba ngoba I think kwesinye isikhathi sisuka yena le izane esiyisayo sisuka sihawukele njalo ukuthi abantu bezane bahamba imoto ezinkulu balezi zindlu ezinkulu lathi bese sizama ukuthi sikhompite labo ukuthi lami ngibonakala ngihamba i-Mercedes Benz kumbe inkalakati emoto lamaviri ayi-6 lami ngikhanya ngihamba imoto edobhula iviri emuva lami kukhanya ngihlala endlini enkulu. So the more abantu bezama ukulwisa izano, the more befana nalezano. Okunto I think abantu abamele bekunanzelele ukuthi i-system le ewugwelegwele nobuhwaba eyalethwa izano singena la ebantwini especially ama-inhlanganiso lezi ezingane zilwela amalungelo oluntu. So abantu kungamele bezinika amakhoda bebone ukuthi nxa besancedisa abantu la ngempela bayancedisa imali banceda abantu imali abayitholayo iyagcina ifikile ebantwini bona labo abathe izafika kibo.